Endabeni zethu namhlanje lilo Mike Hobe, idalele bandla lezanu PFL Politburo lilungiselela umhlangano omkhulu oza kwenziwa eMathebeleland South, lapho kulabanye abantu abathi kumele kuthathwe isinqumo sokukhuphula iminyaka yomuntu okumele abe ngumongameli welizwe leZimbabwe. Izizalwane zeZimbabwe ezabaleka ekhaya zaya phanda impilo kwele Botswana zithwele nzima kulelo lizwe. Impilo inzima kakhulu kulabo abangenamaphepha aqondileyo okuhlala eBotswana. Ababalisi bangena emgwaqweni bekhonona ngokuphathwa kubi nguhulumende. Ku-Livestock namhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa nezidakamizwa esezijapazwa ngabatsha. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni. Kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave.